uhlupho yokubana ilizwe lethu industry ifile uhulumende kakukha kwenzayo njalo abaningi bona labo abembayo uzathola ukuthi baye bephathelane lalabo abaphethe amandla kodwa ngenxa yokuthi abaphethe amandla akabalandaba lempilo zalaba abantu bale ndaba lokwenza imali bengafa akube indaba zaludo kuyadingwa lapho kudingwa khona kodwa uma kwehluli kuyaqhutshekwa noma ukuthi umgodi kulendlela ukuthi kuqhubeke kugejwa kugejwa so ngibona ngazathi uhlupho lwethu akufuzanga sikhangele ukuthi abantu bafele emgodini kufuze sikhangele imbangela yokuthi ati abantu bagcwala emigodini iminyaka yonke leyi babe ngeke emgodini sokutheni uzathola ukuthi it points us back ukuthi i-economy yethu ifile abantu bazama ukuziphilisa and uhulumende umengenzanga imizamo yokuvuselela i-industry productive sector nokuthi ama-mines wona la abe ngama-mines aproper abantu bazaqhubeka befele emgodini
Inhlanganiso ye-International Crisis Group yethule umbiko kunsukwana ezedluleyo isithi kulodlakela olunengi olwenzakalayo emigodini yegolide lapho ethi otsheketsha bayabulalana. Kanti labezombusazwe ithi balokwenza lo dlakela lolu ungathini ngalokho?
Izinto ezisemgodini kakhulu zivangelwa ngabantu bezombangazwe ngoba kakhulu abantu abatsheketsha iningi labo basebenzela bona abaphethe ilizwe ongadingisisa kakhulu zathola ukuthi akula ndawo lapho kuthiwa kuyaliwa khona kumbe lapho kutotsheketsha bekhona kungathintakali omunye omkhulu elizweni uma ubonile kunsukwane ezisanda kwedlula enkabazwe umkhulu wezanu kuprovince yenkabazwe uMakenzi Ncumntana nje bambulele so into vele zesitsheketshe eZimbabwe kakhulu ligcwele bona abantu bezanu so akwethusi yindlela ilizwe lethu eselini ngayo and bona labo abantu babasetshenziswa kakhulu la ku-political violence ungakhangela ukuthi bona abadala abantu babo yibo ababasebenzisayo uma sebefuna ukuthi belungise ipolitiki zabo